Ngibona kanti mina lapha kunomsebenzi omkhulu owenziwa yi-government kumbe yizanu oqakatheke kakhulu ukuthi baze bakhiphe izimali ezifana nalezi. Umsebenzi lowo kangiboni mina ulokokwenza lokusebenza kwemidiya kumbe ukusebenza kwentatheli izindaba, ngibona mina kuyi-campaign kumbe singathi ngumkhankaso ophakathi kwezanu okhangelisa ukulwisana okuphakathi kuka mnangagwa lomjuru ekuthini ngibani ozabusanxa umgabe sechiya isihlalo.
Ye, siyabona ukubana liyinhlanganiso kuthiwa ingaqeda ukubhodabhoda elizweni izaya emazweni angomakhelwana isiyokhangela ukuthi bona ba intatheli izindaba zisebenza njani. Ubona ngani kuyaphathisa yini lo?
Ngibona ngani mina kuzasiza kakhulu umuntu ozalandela ekubusweni kukamgabe ekulweni angaba lakho bangakuthola ukuvela phakathi kwamaqembu aphikisanayo phakathi kwezanu ngokwayo. Ngoba phela nxa ukhangela ukuthi labantu abafakwe kulinhlanganiso bafana labo Jeff Nyarod ababe ku-media esasingathi ngephikisayo ensukwini ezidlulileyo, kutshengisa ukuthi lapha uhulumende uzama ukuthi ahuquluze zonke izitatheli zindaba ziqala ukusebenza lezinye iingxenye zezanu ukwenzela ukuthi nxa sokube lobuzima kumbe sokungabanga lokuhlalisekela izweni ngemva kokuba umgabe sitshiya isihlalo, kungabi khona intatheli izindaba ezingathathi izindaba eziyabe zifunwa ngulowo oyabe enelisa ukuthatha isikhundla sokukhokhela kuzayo.